Endabeni zethu lamhlanje lilo Praxitus Jeremiah. Amapolisa awezatara P asebophe umnumzana Victor Matema Danda unobhala jikelele wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association elamalunga athe ngeviki edluleyo umgabe kehle embusweni. Kambe umongameli Robert Mugabe uyawuzwisisa umkhosi osuhlatshwa nguZulu wonke weZimbabwe esithi akasuke esikhundleni okugoqela labalwa impi yenkululeko. Nanku yena lokhu ethi uzabusa kuze kube naphakade. Abo mkhankaso we This Flag Movement wele South Africa sebesungule inhlelo zokunxusa abantu kuba yingxenye yaleli qula kanye lokukhuthaza uhulumende wawele South Africa ukuthi angenele kungxabanxuza ebhekane leZimbabwe. Okuphume emhlanganeni webandla lama-Democrats owe convention izolo ntambama ePhiladelphia uveza sobala ukuthi leli bandla selilongele ukulwisa ukuthi unkosikazi Hillary Clinton abe ngumongameli wesifazane wokuqala weMelika. Ku-Live Talk kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela udaba lokuthi kambe iMelika isilungele na ukukhetha owesifazane kuba ngumongameli siqathanisa lokuthi kungenzakala eZimbabwe na. Lingakuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 12080 lagu 15775 kilohertz ku shortwave. Inombolo zethu ze WhatsApp zithi 0012024650318 kulabo abafuna ukuthola inhloko zendaba zethu. Sitholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu LVOA Ndebele.